Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga libuka njani? Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 16 kwenkwezi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula.
Imithetho lo igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho.
Umongameli ubambe indaba yokubana sizalungisa njani indaba yemali elizwe nehluphayo ukubana ke siphendukise i-US dollar ukubana ke siyisebenziseke.
Namhlanje silonda imbali yomhlabeleli wengoma zokholo uDebra Fraser wakwele South Africa obhubhe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwenapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi ngesikhathi uZulu ekhala ngemithetho yokuvuselela umnotho esimthwalise nzima ngapha lentengo yokudla lempahla ezitolo isikhwela ngamandla. Eloba enkundleni yokuphumana eTwitter, uNcube uthe kuminyaka emihlanu elandelayo uhulumende ukhangelele ukusungula eminye njalo imisebenzi eminingi. Ngeviki edlule uNcube ukhaphe umongameli Emmerson Mnangagwa ebusuku besethula imithetho embalwa ebalisa ukumiswa kokweboleka abantu imali ngamabhanga. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kanti vele bakhona ababolekwa imali ngamabhanga na. Izolo uNcube wethule umbiko othi uhulumende uzakwehlisa imbadalo yomthelo ukuthenga ukudla lempahla phandle kwelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Konke lokhu uhulumende akwenzayo, imithetho ayitshayayo, iveza kahle kamhlophe ukuthi selahlekelwe ngamacebo kube isiphangiphangi nje njalo kuzadiliza izinto okwedlula leze indlela kade zingakhona. Kusiyaphela nje insuku lezi ezilandelayo idola leZimbabwe lizabe seliwe kakhulu kulalokho ekade likho khona. Ezomnotho zingasekho, izinto sezishota ezitolo kakhulu, nxa sezishota zidule kakhulu okwedlula lokho ekade vele zikho khona, impilo yabantu ibenzima kakhulu. Imithetho lo igebhela ilizwe phansi, iyayigqibela, iyalingcwaba ilizwe ukuthi lingavuki njalo. Nxa kungasenziwanga icebo lokuthi kulungiswe ngandlela thile, hayi, kakusoze kuye ndawo. Amaceba laba ababusayo kasebenzi njalo, kasoze asebenze noma sekuthe.
Ngendlela okwenzakalayo ngakho, ubona ungani kusephela umnyaka sizabona na imali idola leZimbabwe lingasela ncedo njengalaphana kuze kube lesikhathi abantu ababethwala amaqubaquba emali.
Umnyaka usiyaphela, imali yeZimbabwe yabe ingasathengi ngendlela le ekade ithenga ngayo inyakenye kumbe ekuqaleni kwalomnyaka. Iphelelwa ngamandla ngendlela eyisimangaliso ukuthi izinto eziningi zizabe vele zingasavumi ebantwini ukuthi zithengwe ngemali yeZimbabwe. Izisebenzi zizabe zingasayamukeli imali yeZimbabwe ngoba ingasancedi. Ngakho ke sisengabona kakhulu ingasathengi lutho kulalokho ekade ikho khona. Sisengabona usudinga amaqhubaquba usiya esitolo ukuthi uyethenga ngayo. Kodwa nje kusegcekeni ukuthi ayisiyo mali eloncedo kusiya phambili, imali ezaphela nje iphela amandla njengalokhu ingelamnotho oyisekelayo, ingagxilanga. Iyimali yesifiso sepolitiki kodwa kayikho kwezomnotho njengalokhu ifanele ibe khona njengezinye izibane zakwamanye amazwe.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lungaqhubekeli lusiba nganxele njengalokho esibona kusenzakala.
Into yokuqala efanele yenziwe ukuthi kumele idola leZimbabwe limiswe kusebenza imali yangaphandle. Kuza kwenza ukuthi izinto zingakhweli ngendlela ezikhwela ngayo. Livunyele kakhulu libe yilo elisebenza idola leMelika, leSouth African Rand lezinye izimali. Kusadingwa icebo lokuthi kanti imali yeZimbabwe ingabuyiselwa ngayiphi indlela ukuze isebenze ngendlela efaneleyo. Kusavuswa umnotho ozakwenza ukuthi imali yeZimbabwe isebenze ngendlela efaneleyo. Kusalungiswa ipolitiki ezakwenza ukuthi ezomnotho eZimbabwe zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngokuba ezomnotho kathi zilungiswa, zilungiswa ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle, ezomnotho kazimi kahle. Nxa ezomnotho zingamanga kahle, imali kayithengi. Nxa imali ingathengi, izinto ziyadula elizweni. Yikho khona lokho nje kuhamba kanjalo. Kumele silungise ezomnotho, silungise ezepolitiki, izinto zizakuma kahle kanjalo.
Umnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi, eNational Consumer Rights Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, utshele umhlangano webandla lakhe ukuthakazelela ukunqoba kukhetho oyenzelwe edolobheni leGweru izolo ukuthi uhulumende wakhe engangena embusweni uzaguqula indlela okuqutshwa ngayo ezomnotho welizwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC, umnumzana Gift Ostalos Siziba. Saqala buza ukuthi ubunjani umhlangano wayizolo.
Ngiyabonga ke umongameli ubese emiglezi emkopa eGweru, lapho ke sibonga khona amacitizens ngokusivotela bebanengi, njalo futhi siphakula uhlelo ubana sizasebenza njani emakhansilini nasedale lephalamende, lapho ke iTBC esikhona ilabantu abamelele izifiso zabantu baseZimbabwe, ikakhulu ke lapho ke besikhona namhla emiglezi.
Umongameli uphethe na indaba eziphathelane nomnotho welizwe nalokho okwenzakala lezi nsuku kwezomnotho?
Ye, umongameli ubambe indaba yokubana sizalungisa njani indaba yemali elizweni ehluphayo, ukubana ke siphendukise i-US dollar, ukubana ke siyisebenzise ke ngesikhathini esifitshane, silungiselele ukubana kube ne-confidence elizweni, njalo sibe lama-reserves ukuze siphendukise iZimbabwean dollar ngaphambilini. Kodwa okwamanje into efunakalayo ukubana kuphendukiswe ke i-US dollar, ekubana sisebenzise lona ekutredeni, njalo ukuthi ke indaba yokumiswa abantu ukuthi bepe izikweletu emabhenki iphendukiswe ngenxa yokuthi amabhanga afanele ukuthi ephe abantu ke amaloni ukuze abalimayo balime, abasebenzayo basebenze, ukubana kube le production elizweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Intatheli zindaba yephephandaba lobulembu elezim ayi uSimba Jikanza izolo uphe umkamongameli welizwe uAuxillia Mnangagwa amahola ayithoba munyombili ukuthi akhulumisane laye, ngoba engekela isikhathi lesi sidlule uzafaka ebulenjini umfanekiso wevidiyo lapho ababili laba abaxoxisane bekhuluma ngendaba ezithiyeneyo. Unobhala ukwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uchaze lesi sehlakalo njengobubhinya. Iphephandaba leHerald lethule udaba lokuthi umqondisi wokwethulwa kwembiko eofisini kankosikazi Mnangagwa, unkosazana Khutsai Gumbo, uthi unkosikazi Mnangagwa ukhulumisane loJikanza kodwa wamtshela ukuthi imibuzo yakhe angeke ayiphendule ngoba ingelani lehofisi yakhe. Ugumbo uthi uJikanza uthi ingxoxo le yiyo asefuna ukuyihaza emphakathini, bona bebengavumelananga lonkosikazi Mnangagwa. Sixoxe lomqeqeshi wentatheli zindaba umnumzana Methusele Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, mina njengomuntu ofundisa i-journalism ophinde njalo wayisebenza i-journalism, indlela uChikanza asebenza ngayo ayisiyo indlela esifundisa ukuthi abantu basebenze ngayo ngama-journalist. Nxa uyi journalist kumele uphumele egcekeni utsho emuntwini uthi injongo yakho kuyini loba ekhuluma lawe abe yazi injongo yakho nxa esithi ngikhuluma lawe nje lapha siyaxoxa ingxoxo ingxoxo nxa sokuthathwa izindaba kumele kukhulunywe lapha sokuthathwa izindaba yena indlela ayenza ngayo ungathi yenza lokho okuthiwa ngumazivilela ngubi ambush okunye ungathi uyabe jonge nje ukuphakamisa amabheju abantu akusikho nto enhle ukuba li-journalist akutsho ukuthi sokumele ube ngumuntu ohlukuluzayo kumbe umuntu oyesatshwa ngabantu ye bengakusupport abanye ngobantu abona ezimbabwe kuvele nje kuhlala ku-poralized kumbe kuhlala kuqotsheni so abanye sebengathi hayi nxa kwenze kubani ku-right kodwa kusasa uza kwenza komunye umuntu so ngamafitshane hayi esikubona kubosembajiganza singaza ke sithi yi-journalism ngokwayo ikwenza nje kwakhe laye
kodwa bakhona abathi okunye asekwenzile uSimba Chikanza ukufana lalokhu akwenzileyo kuNkosikazi kaMongameli kuyanceda ngoba kuyaveza okubi okuyaba kucatshile uthini wena ngalokho
ye bakhona abatsho njalo ngathi kufanana nje lokuthi umuntu ethi umntulwana uncedile wantshontsha laphana engabe ncedile ngoba maybe ngezindlela ekutshontsheni kwakhe kuvumbuluke kuningi kodwa ekusebenzeni kwama-journalist kusuka kube nzima ngoba abantu abasasithembi bagcina besesaba kodwa kwesinye isikhathi ungakukhangela nxa uvele usebenza labantu abakuphawa bayafihlafihla izinto eziningi labo balokudelela ama-journalist kwesinye isikhathi kugcine sokungathiwa sokuyingwelenja sokuyukuthi labo nxa bemtholile njengakhona ukuthi umkamongameli othikanza ngabe besithi hayi lamhla side samthola bese bekwenza ngalolu hlobo kodwa nxa into zikahle kuvele kusetshenzwa kuhle kumele kusetshenzwe abantu bephumelana egcekeni kusazakala ukuthi leli li-journalist nxa ngikhuluma laye lapha sisaxoxa khathesi sesikhuluma usesebenza izinto ezizaphuma ebulenjini bemsakazweni benewspaperni uhlupho nxa umumo unje njengowezimbabwe unje wonke umuntu li-journalist kumbe ngubani ugcina edinga indlela zokusebenza ezinye zangkhona eziyabe zingaqondanga kodwa ke nje usitsho kanti abanye abantu besithi hayi ku-right kanti kube kuvele kuzasetshenzwa njani
umnumzana Methuseli Moyo umqeqeshi wentathelizindaba ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhulumisana loTshikanza yehlule kodwa wethule umbiko othi akwenzileyo kusemthethweni njalo yiyo indlela uqobo ukumele intathelizindaba zisebenze ngayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umasipala wakobulawayo usephe amalokithi amatsha amabizo ezitalada amabizo la aphiwa kuvela ebantwini abalembali yaleli dolobho lezehlakalo kumbe izihlahla lokunye iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi amapholisa yilo uhlangothi lukahulumende olulenkohlakalo kakhulu elizweni leli phephandaba lithi lokhu kuvele kwabemhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International. Iphephandaba le-Chronicle lilolunye njalo udaba lokuthi kulondoda othiwa uMnyarazi Mdingi wacilibezela izisebenzi zikahulumende eziningi kuma-WhatsApp groups esithi ulenkampani ethengisa impahla ngesikwelede. Kubikwa uMdingi wabaleka le mali yabantu edlula isigidi esisodwa i-$1 million. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninja nemsakazwe Studio 7 njani hayi siyaphila bemusta ke bantu okukhulekela ke izalwane zakithi ezweni South Africa nawo moya kakiyoni lo ehlela abantu beSouth Africa usidela awudedela umoya abantu bakithi bake basebenzisa isidlelane hawu kuze kube kangaka thina sike sagcina abantu bakwamanye amazwe kakhulu lapha kuseyirodisi iMalawi Zambia Tanzania Mozambique wonke babehlala kithi abantu labo besebenza imisebenzi ethiyene kwakungalamtopa abanisayo kathina pho sesingaluswa kangaka eSouth Africa yini indaba ungeneni awuphuma umoya kakiyoni siyakhuleka ngenkosini bantu inkosi ayibe labi izalwane zakhe amen
linjani emsakazweni nabalaleli nabasakazi hayi mina owami umbono engiwunawo la ngicabanga ukuthi owamanje elizweni leZimbabwe elizweni lethu akekho umuntu ongayifuni inguquko wonke umuntu uyayifuna inguquko njalo kwayena nomnankagwe njalo nje uyayifuna inguquko naye umnankagwe njalo uyafisa ukuthi ngabe uchamisa uyakhokhela ilizwe kube khona inguquko kodwa-ke inkinga ekhona ekuxaka abantu abaningi uChamisa kumele ayethule kuyinto yokuqala kumele ayitshele abantu isiphakazi emphakathini wonke ukuze umphakathi ube nethemba layo umthembu ngoba umphakathi awumthembi kunabantu mhlawumbe sithi abanamapulazi kunabantu abakhe emapulazini kunabantu abathole amapulazi bewathola ngamakhadi ebandla elithize futhi mhlawumbe okwaye bayathola ngamakhadi amapulazi la ngamaye belamakhadi abandla elibusayo abe bathole izindawo lezi ezisemapulazini bengena ngebandla elibusayo so labo bantu abanathemba abamthembi ukuthi mhlawumbe ma sephethe intambo zombuso uzobasusa kulezo ndawo so yena kumele ukuthetshela abantu ukuthi hhayi uzoyenza so umuntu uma ehlezi endaweni akahlala akakhululeke noba ngena loba umuntu uneplazi uzokwazi ukumncedisa ukuthi njani athuthukise iplazi kube nabasebenzi kanjalo kanje zonke lezinto nje so ngicabanga ukuthi into okumele nje ayifakaze emphakathini anikeze umphakathi ithemba ngoba umphakathi abanye abamthembi kodwa bayafisa ukuthi angene kodwa abantu abamthembi
sazibonani sazibonani mina igama nginobuhle ngihlala endaweni yaseDubani bengicela ukuthi ngibingelele izihlobo zami ezingabe zisedubani ebovi ngithi alwande uthando khona ngale ngithandela ukubingelela labazali bamkhala sesigodini ngithi ngiyalikhumbula lonke kanye labana abami ngibingelele njalo ugogwami echolotsho unadorini kanye lonathuba ngithi uthando alwande ngiyalikhumbula njalo ngiyabonga
ngiyalibingelela ngiyalibulisa abasakazi be-Studio 7 kanye nabalandeli bakhona ngifuna ukuthi-ke ngiphendule ubaba uChuma ngenkulumo yakhe ayikhulume ngolwesihlanu mhlaka 13 ekuseni lana ekhuluma ngokuthi uhulumende kamnankagwa uzamile ukwenza izinto ezibukekayo kuphela kodwa azikaze aphumelele izona mina ngibona lokho wangenayo emasoni mnankagwa umsebenzi awenzayo vele angiwuboni lokuthi yuphi ngaphandle kokuthi nje kuphela baye bentshontshe izimali zabo cyclone nalezecovid nokuntshontshela abantu amakhombabo bethi heyi kube ngaphansi kukazulu kuze uqeda pho babadla imali zakhona vele angiboni ngitho even okukodwa nje okukhulunywa ngobaba uChuma ukhulile nje umuntu omdala kodwa ukhuluma amanga loko ukuthi lina vele ithi liyawina siyakwazi ukuthi izekhi isebenza nani noma ubani uba izekhi amasotsha nda i-army isebenza nani siyakwazi ukuthi iyavele incedisa kodwa vele aliwini ngisho since babaChuma ungazoqambela abantu amanga kwamanje izikolo lehlule ukuthi kufake ama-sanitizer kanye uhulumende uhlofaka ama-sanitizer ezikolo uyehluleka konke lokhu ababalisi abaholi izimali nalento oyitshona nje ibala mntu omdala ukuthi uhulumende kamnankagwa uyenzani lokhu lalokhu amboni ngaphandle kokwenza nje kuphela ubudlova ngiyabonga uthulani ndlovu enkaye kosikhobokhobo
sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hhayi siyayibona into eyenzakalile izinto lakhithi ezosobuhlungu kodwa 2023 yikho lapho esizobona khona ukuthi umkhuhlane oyingozi ebantwini kahle kahle yini phakathi kwezane uphefu le-corona 2023 yikho lapho kuzocaca khona ukuthi kade umkhuhlane lo okwakuthiwa khona uyabulala oyingozi yiwuphi phakathi kwe-coronavirus lezane uphefu 2023 yikho lapho abantu abazabona khona ukuthi kona izane uphefu yinto engalunganga empilweni zabantu njengoba umnankagwa seqalile ukukhuluma kulamt umuntu ongamzwanga ethi kufanele amayuthi afunde ukuphatha amabhomba kufanele amayuthi efunde ukuphatha isibhamu 2023 uzosizidumbe ezophuma ekhaya lapha ngicabanga abantu bengathola izibhamu bezibambe ngezandla baze befisa ukuthi kube kungcono ukuthi befele egangeni kulohlupho lolu abhekane lalo kulodubo lolu abhekane lalo kunalokuthi uyaphila ngapho usemlilweni phela abantu bakithi bavele bafile behamba kahle kahle kambe ngibani ukuthi uphila kahle elizweni izwele kithi kalinamali yonke into kuthethela ukuhlukunyezwa abantu manje imota zimisiwe kufaka imithetho ebolileyo kuphela yonke indawo everywhere corruption yonke indawo oyizibanga ukuthi yethu itshontshela abantu izinkomo omnangakho labo tozezijuma labo yabo gawuli akuna nto iright elizwe leliya
njani kwistudio 7 linjani hhayi siyalibonga abasakazi abahle elisinika inews ezimnandi inews izeqiniso hhayi siyalibonga kakhulu kodwa-ke phela lathi siyafuna ukuthi amarekhodi ethu azwakale lathi sifake imbono yethu khonapho ngingumwembe ngingu-webster ngisebotswana ngisebotswana lapha kodwa nje mbuye kathesi lapha nje ngifuna ukuthi lami ngike ngikhulume ngangimyuthi lamoya ezanu ngilitsheli izanu ukuthi injani ngitshele abantu bezimbabwe ukuthi izanu injani isuke ebhinga
uthamisa umfana omncane but usengakwanisa okwenyisa isikhathi ukuthi asisize njengemuli ezimbabwe asiphilise ngcono kulezanu ngoba vele ungakhangela into eyenziwa izanu hayi asonto encomekayo uma mbani wamekhulumta hayi ambungaqala kuyoterapha izanda kuphelahayi so already vele uthi 2023 i-ccc ngayithi yayithathi kapho nxa ngikhangele ngahlula ingqondo because izanu vakulamba oyifunayo nami yinje angifuni but ngilethelani ngalahamba kathizinze umsebenzi yabona so uthi nje unayikhomenta hayi asonto engayikhomenta le ayihambi i-ccc siyayifuna sifuna ukuthi ibibuse siyitsho la ukubana ha i-ccc khanya ukuthi yenzayo sibonde yabona but hayi ambondi ngabona ngezanu hayi izanu madok phambili njalo siphele ngumphako ayizela fulani kaesibe senza ukurobha yeyi kunje kunje izinto zakhona azibhuji indaba zingabhuji izifio zangkhona abayenzela abantu abayenze into efunwa ngabantu ukuze abantu bebathanda hhayi ukuthi beke bekhuluma into engabhujhiyo so thokoje kweze kube hayi kusinakudedelwane madoda laba abaretaye baba ngama-retired la donsele kumfana okuncane kokungitshani sosikubona ukuthi kona kwenzayo because ijongozi idonsele inkaba endala inkaba endala yawo emqanisweni ijongozi yanto liyaphula lokhano ukuthi nalilile ijongozi yabona so hhayi inkaba endala hayi egcina itshisa ngeplastiki emakhaya lingasakwanisi ukukhuphuka le jobu yabona yinto eyenziwa izanu isindala vela yisela plani iyawa kwezinda but i-ccc izaba lotshintshe ebantwini nangiyisapota ngiyisekela because ngiphathe ntsha lathi sinjeze ngabafana abancane sifuna imisebenzi yabona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-whatsapp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulabantu abalitshumi lantathu iningi labo bengabensundu abadutshulwa ngomhlophe osakhulayo ngomgqibelo edolobheni le-Buffalo e-New York. Ujaha lo oleminyaka elitshumi lasithoba minembili ubesisakaza isehlakalo lesi enkundleni yokuphumana ebulenjini e-Twitch lapho aze angene esitolo esithiwa Top e-Buffalo. Abafileyo abalitshumi nanye ngabensundu kuthi ababili ngabamhlophe. Ujaha lo ubikwa ethule izizathu zokubulala abantu abamnyama esithi sebethathela abamhlophe ilizwe ngobuningi babo lokunye ukukhomba uweyisa abensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Tim Muringai saqala ngokumbuza ukuthi usibona njani lesi sehlakalo.
Into esuphayo lapho eyamelika ikuthi abantu abamhlophe abantu abanjengama-white supremacy babona ilizwe leli lingelabo and everybody else kamelanga ahlale lapha but siyakwazi ukuthi i-constitution lama-laws yamelika for the past 50 years nganto asesondela duzane esingathi khona his equal rights and equal opportunity for umuntu wonke wonke jikelele despite ukuthi uvela kuphi. Siyabona ukuthi abantu abasindiya, abantu ama Latino, abantu abavele Africa, abantu abamnyama balapha, ngathiwa sokuqalisa ukuba le equal representation le rights for abantu abansundu, like it was for the first 200 years for abelungu. So into lay siyakwazi ukuthi iyakhathaza ama section abantu abelungu who have not accepted ukuthi umuntu omnyama fana laye. Yikho kwakuphuma khona esingathi slavery yakuphuma khona ngothwaba abantu besilungu babecabanga ukuthi they are smarter and they are better than us abantu abamnyama.
Kahle kahle imbangela ingaba iyini?
Ukuthi babangani vele mina mbona it's in economic interest. Esikubonileyo okwakathesi sibona umnumzana umongameli welizwe uBiden ngathiwa sengenisa abantu abamnyama abesifazana, which is another problem, ngoba akusukuthi umuntu omnyama kuphela but abesifazana into critical positions. Siyabona uVice President welizwe and then kathesi sabona uJudge we Supreme Court, the highest law making court in the land, and then kathesi sokufakwe the spokesperson uKarin Jean Pierre. Sibona abantu besilungu vele bengaku accept lokho ngoba abantu besifaza nabensundu ukuthi babe bangani obabangani what is the problem vele it's a racism in its core and yona ifuqwa hi economics ngoba sibona ukuthi abantu abamnyama abaningi lapha in America they're not given ama right humble njengabantu abelungu in terms of courts, justice system, lani. So khonapha mbona ngathi ayikho kule problem khona.
Umnumzana Tim Mringai isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Abeleli olodumo uDeborah Fraser wakwele South Africa obecula ingoma zokholo ubhubhe izolo eleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55. UFraser waqala ukucula ngomnyaka ka-1985 ekhapha abanye abahlabeleli abafana loBrenda Fassie, Blacksmith, loJonas Gwangwa. Wethula idlalade lakhe lakuqala eyedwa elithiwa abanye bayombona ngomnyaka ka-2000. Wathola izicoco ezimbalwa ezigoqela i-SABC Crown Gospel Music Award, Kora ne-Metro Award. Ka-2019 wethula idlalade elithiwa okaJehova akanqotshwa.
Kule baba, kule baba, kule baba.
Accra obethepe ngu Pastor Soki Okeke owakwele Nigeria. Bakwethu isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende wasungula imisebenzi edlula ingxenye yesigidi kuminyaka emine esanda kwedlula. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi lizalungisisa umnotho welizwe ngesiphangiphangi linganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.